Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMbimbitho 2022 uGetrude. Endaba nezethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingathothozeli udlakele ngesikhathi sokhetho.
Hlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni.
Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo yokhetho.
Umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu. Njalo kulokuthula.
Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emabhandleni.
Yakusasa lingadini. Libe lisikhangela sizizoni.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha zezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezine zizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele ibandla elibusayo lingathothozeli udlakela eZimbabwe. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni webandla leli eMaswingo okukhankasela ugedo lwama-by elections oluzayo.
Nyika ino inoita kusumudzirwa dimoni iroro remhirinjonga, kudeura ropa, kukuwadzana.
Kumele kukhitshwe idimoni leli. Sinanzelela ukuthi kwamanye amazwe abantu bayavunyelwa ukuba besekele amabandla ezombusazwe abawafunayo. Lapha eZimbabwe ibandla elibusayo lithwele senzima abaphikisayo.
Konke zomuntu ozokuthi kana ndakukunda kufunga chimba mgodi. Ndakukunda kufunga bathi murole. That is primitive.
Umnanga kumele enze akwenelisayo lami ngenze okungifaneleyo. Okhetha izanu ukhetha udlakela. Okhetha mina ukhetha ingqubekela phambili. Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziziba uthi batholise nzima ngamapolisa lebandla elibusayo.
Siqhubekela phambili ngamakhampeni ethu, umkhankaso wethu uhambelana lohlelo lwama-by-election olukhona mhlaka 26 March. Sihlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni, kodwa okuqakathekileyo kubana inhlanganiso yamukelekile kakhulu. Izolo besemtare sigcwalise isakhuva, namhla sisemashingo. Kuyatshengisela ukubana abantu baloku accepta i-movement yabo, njalo balokuthaba kakhulu kubana kwaqalisa inhlanganiso entsha kwezombangazwe ukuze kulungiselele indaba yokuthi abantu bethola amanzi ezimpompini, ezibhedlela kube le mithi, indaba yokubana kutholakala imisebenzi yabatsha, njalo indaba yana kuhlonitshwe izindawo lamasiko abantu kwele Zimbabwe, amasosha lamapolisa athole imali umholo ophezulu ngama US dollar, njalo lama teacher labo sobhuku lama chief behlonipheke elizwe lethu izinduna. So yiyo indaba esihamba ngayo kubana ke i-Citizens Coalition for Change yona imeleleni, njalo kuyini osukuthembisa abantu beZimbabwe sisiya phambili.
Ibandla lezano PF lithi kalikhahlamezi amalunga amabandla aphikisayo, lithi qhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo. Umnumzana Believe Gawule okubandla leli uthi uZulu uthakazelela okwenziwa libandla lezano PF
kuma constituencies analaza kuba lama by elections ikakhulu eMadebelweni North Province, iCholocholo eBinga. Ngikhuluma nje umongameli welizwe njengoba usazi ube khona eBinga izolo, edinga usekelo, edingela ama candidates akhe usekelo kuma by elections abuyayo mhla ka 26 March. Ngokunjalo umkhankaso uyaqhubekela phambili, njalo umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu, njalo kulokuthula, akula kuxhophana okukhona, akula kulwisana okukhona emabandleni adinga usekelo. Wonke umuntu ukhululekile, ababandla wonke akhululekile, azidingela ukukhankaso ngendlela ekhululekileyo ngawo njalo kulokuthula njalo umhlangano ekhona elandelayo imhlangano ekuncedisa ukuthi abantu ukuthi party amaparties asasele lamalanga ukuthi akhangathe amalanga nalaya asetshenziswa sibili akumiwanga umsebenzi uyaqhubekela phambili ngokunjalo amabandla ingathi ibandla lezanu PF liyaphambili ngomsebenzi wokukhankasa kuze kuyefika ekugcineni ngokunjalo kule mihlangano eminye emincane njengoba umongameli sedlulile kodwa ikhona imihlangano esenzakalayo eqhubekalayo phambili phakathi kwama-constituencies analako umsebenzi uyaqhubekela phambili kawumanga ngokunjalo ke abadala njengoba kade bebuyile bebezofaka nje icing sugar phezu kwe-cake umsebenzi phezu komsebenzi owenziwayo
abacubungula ezombusazwe basola kakhulu ubudlwangudlwangu obenzakala ngesikhathi amabandla ekhankasela ukhetho oluzayo umnumzana evindlela ncube ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi amabandla aphikisayo kawakhankasi kahle ngenxa yokukhahlanyezwa amapolisa
kunenge okungahambi kahle ikakhulu sibona iqembu lezanu PF lolodwe livunyelwe ukukhankasa ngesikhathi elithanda ngaso endaweni elithanda ngayo amanye amaqembu ayavinjelwa ngamapolisa ukuthi akampeyine ukuthi akhankase ngokunjalo ukhetho kalisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba alukhululekanga ukhetho uma amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukukhankasa ngendlela abavunyelwa ngayo yi-constitution ngakho ke kubi ukuthi siya okhethweni kodwa siyalubona nje ukhetho lwakhona ukuthi alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yalokho ngokuba umthetho usetshenziswa ngendlela evimbela abanye ivumela kodwa iqembu lezanu PF uyinto engekho emthethweni leyo
ukhetho lwama-by elections luza kwenziwa ngomgqibelo kuvotelwa amakansila lamalunga edale lephalamende endaweni okwaxotshiswa khona amalunga edaleleli libandla le-MDCT lele People's Democratic Party amanye amalunga ajona inhlanganiso ye-Kopanang Africa Against Xenophobia ithi zisiya emthethwandaba ngemva kokuba amapolisa esemise ukutshengisela kwabo okumele kwenziwe kusasa eJohannesburg uthi uzokhumala kusipha loludaba ese-South Africa
esikhulumeni senhlanganiso ye-Kopanang Africa umnumzana Dale McKinley utshele intatha ezindaba namuhla ukuthi baphatheke kubi kakhulu ngemva kokuba amapolisa emise ukufola kwawo emgwaqweni bekuthaza ukumiswa komkhuba okuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe kwele-South Africa uthi sebebhalele emthethwandaba befuna kuchithwe isinqumo samapolisa lesi
We have filed an urgent
Sifuna umthethwandaba usiphe imvumo yokutshengisela ngoba lokhu kulilungelo lethu
Our intention if we get the right ruling would be to march on Saturday the 26th
Omunye unkokheli zale enhlanganiso unkosikazi Janet Mnakamwe uthi ngokuqala kwele South Africa ukubona amapolisa evimba ukufola kwabantu abakhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu
Our march was going to expose the kleptocracy
babonile ukuthi ukufola kwethu kuzaveza ukwephula kwamalungelo abantu bokuza
that actually shows that there is a crisis in terms of human rights
isizalwane sakwele South Africa unkosazana Sibongile Jabalala uthi akavumelani ukuhlukunyezwa kwabantu bokuza okwenziwa ngamaqembu afana le-South Africa First kanye neqembu le-Operation Dudula. Uthi ubashuphayo ukuthi bakhona baphatha intambo angathi bayokusekela lokhu.
Uminister Aaron Motsoaledi akangathi umehluleka ukwenza umsebenzi wakhe asebenzisa ama-criminals on the ground ukuthi enze umsebenzi wakhe. Bekicele umsebenzi wakhe ukuprotecta abantu abase-South Africa irrespective of ukuthi bani ba-documented or abakho-documented.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya laye oyingxenye yale nhlanganiso uthi kukhanya sengathi uwaliwa kwesicelo sabo sokufola kukhombisa ukuthi amapolisa ambaxambile.
Bona babonise angathi bayesaba i-Operation Dudula. Thina i-Operation Dudula noma singalwi nayo. Kodwa asiyesabi ngoba i-Operation Dudula yinhlangano yeziqiwe.
Encwadini ebhalelwe inhlanganiso ye-Kopanang Africa, amapolisa athi angeke abavumele bafole ngoba abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula bazabahlasela. ithi njalo ibalele ngoba kulamahungahunga ukuthi abafuna ukufola laba ngabaselizweni okungekho emthethweni. Ikopanang Africa ithi zonke lezi zizathu lizaba nje lamapolisa, ngakho sebehlele ukuthi umthethwani ndaba ungabavumela bazaqhubeka ngokufola lokhu evikezayo omgqibelo. Kusenjalo amapolisa esabelweni seWestern Cape athi sekulokuhlaliseka elokishini legqubela endaweni yeRobertson ngemva kokulwisana kwezalwane zeZimbabwe lezakwelelo Soto ubangwa imisebenzi emaplazini. Melesizwe 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimutuso Khumalo.
Wezi mapandeni namhla sixoxa lembongi kaZulu uObert Dube onceda kakhulu abantu asebekhulile emaphandleni, ikakhulu ababalekelwa izihlobo labangane. Siyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyinzalo yelupani esidobulambizi eTandanda, kodwa kwamanje ngicatshise ikhanda empophoma zaseVitoli. Ngilo msebenzi engiwenzayo owaziwa nguZulu okuba yimbongi lokuba ngusomahlaya lo mphathi wohlelo Cebo Kuhle, uMaster of Ceremony ngolimi lwemzini. Ngingumlobi. Lo nyaka yimi engithole isicoco sokuba yimbongi encinte zonke kuNational Art Merit Awards.
Siyakuzodube kuyini okwenzela uZulu?
Ngaphandle kwalokho ngilolunyihlelo engilwenzayo olokusiza abaswelayo. Angithandi ukusebenzisa ibalithi abahlupheka ngoba sonke siyahlupheka ingqesisemhlabeni. Ngilo hlelo lwengilwenzayo obese ngikwenza kulezi nsuku. Ngangike ngithi mina ngincedisa abantwana abaswela imali yokubhadala isikolo. Yebo, bengilokhu ngisakwenza lokho. Ngase ngisungula kathe sihlelo olokudinga izalukazi ngizincedise ngalokhu engiyabe ngikuthwele okuyimpitsha.
Ye, luhamba njani uhlelo lwakho lolu?
Luhamba kuhle kakhulu uhlelo lolu ngoba ngike ngipostele senkundleni zokuxhumana babekhona baphostele nje okuncane. Kungifundise izinto eziningi kakhulu. Abantu laba bayizalukazi iningi labo balahlwa izihlobo labantu ababo besitho ezabo izizathu. Besithi bayaloya, bakhulume nje kube kuningi. Angeke ngithi abaloyi mina ngoba umthakathi lami kangimazi, kodwa ke ngifunde okuningi ngakho khonokho ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bangakhula bayahlamukela abazali babo. Kwesinye isikhathi ikakhulu bangathatha, kumbe uma sebesebenza. Nangokuthi lezi zalukwazi nxa ngixoxa lazo zinginika olunye ulwazi oludephe kakhulu ngokunye besingakwazi. Ngoba thina sikhula sikwazi ukuthi imbali imi kanje esayibala emabhukwini, kodwa uma usebantwini abadala bayibetha ngenye indlela ekufundisa izinto ezinhle kakhulu. Umsebenzi lo ngiyawuthanda kakhulu ngoba ungihlanganisele ezalukwazi bakithi, intombi zami engizithanda kakhulu. Ufike nje ekhaya uthole isalukwazi sihleli kasilalutho, abanye bahlala emahobeni bakithi sokudilile, abanye umfice ngelangitho ukudla. Kodwa akwamukele ngenhliziyo enhle bakithi umuntu azathi mntanami uzahamba ngelalutho kangila ngitho ukupheka. Nami ngabe ngithole ukuyimbitsha ngesifike sihlale phansi isalukwazi sami. Sixoxe sipheke sidle.
Kuyini okwakwenza wasungula uhlelo lolu Dube?
Ngikwenza lokhu ngenhliziyo enhle ngoba mina ngumuntu owazalelwa ekhaya, wakhulela ekhaya. Impilo yami nje yonke ngathi igxile ekhaya. Esikhona ngaze ngiyithande njengoba ngiyisebenzisa njengoba ngingumuntu wemakhaya. Ngakhula mina lami ngingomunye wababeswela okwakulihlazo mbo kwakuyinhlekisa esigabeni. Ngibona la izalukwazi sihlala sisodwa. Nxa kulesalukwazi sihlala sisodwa, abantu lanxa besiya khona behamba benxenxa ukuthi alwane uhlala yedwa uyaloya, bemesaba abantu. Kodwa ke mina ngokukhula la ngokunanzela izinto eziningi, ngase ngicabanga ukuthi labo bantu kumele ke ngibadinge ngibancedise ngoba bengelabantu ongabancedisa. Hayi ukuthi abazalanga, hayi ukuthi abalazi hlobo, hayi. Kodwa ke kusuka bese kuguquka phambili, abantwana bangakhula babona unina sengumthakathi, umbugogo sengumthakathi. Abanye abantwana basuke bahambe baye eGoli badliwe izindunduma bangabi le ndaba langemuva. Kodwa umama ekhaya babephila, umbugogo babephila, bengasamnaki mbe bengasamnanzi. Mina ke ngikwenza lokho ngenhliziyo enhle ngoba labantu ngiyabathanda, baligolide baligugu kithi. Ngibonga labantu abake bangincedise bakithi, benginikeza amandla ukuthi ngiyefika khona ngisize ngenkwenelisayo. Bese ngicina ngokuthi abantu bakithi uma ngaze bengumthakathi lokho engunyoko ungamlahli.
Kuyazikhanyela Dube ukuba uyakholisa ukusebenza labantu asebekhulile. ake sizwe lokhu.
La kusasa lingathini. Libe lisikhanela sizwe.
Hayi kulungile kulungile nkazana. So nje base ngibuye ngazi ukhipha ngalobona ngibuye nini ngizothayimela. Hayi phendula phendula nkazana ngibuye nini ngizothayimela. So sengiyeri kuye noma isiphi isikhathi.
Lapha lizwe uObed Dube imbongi kaZulu ezikholisela logogo esabelweni seMatabeleland North. Sima lapha kuhlelo lwethu lwezemaphandleni besixoxa loObed Dube imbongi kaZulu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizophuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia eselibhomba kwele Ukraine ngama-hypersonic missiles libhombe isikolo izolo kusihlwa eMariupol kusila abantu abangamakhulu amane 400 abaqhathe khona besasaba impi phakathi kwamazwe lawo. I-Associated Press ibika ukuba ELeRussia libhomba mahlayana emadolobheni njalo lihlasele enye inkamba yamasosha lisebenzisa ama-missiles la angakaze asetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Kubikwa ukuba ELeRussia lithwaliswe nzima libutho lakwele Ukraine egangeni lemadolobheni. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kwele Ukraine ngenxa yempi le esithethe njalo imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Abajabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine sebebalekile kulelo lizwe loba kubikwa sengani kulabanye abalokhu bezama ukuphuma kanti phela kwamanye amazwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwethekelela amazwe akuzwekazi le-European Union uyakhuluma labanye bakhe ngempile. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwenjelele. Ndisakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sikhuluma ngokuthi kulelitshe elicwezuke entabeni duzane lenjelele lagiqika lathiya ligebhe kakhulu-ke emadwaleni lawela ekhalweni lwezintaba. Abazi ngamasiko bathi lokhu imihlolo bethukile labanye abakhonza uJesu Kristu.
Nsutin Dlovu we-Followers of Christ ngikhonza eMpophoma eNkulumani Primary Government Primary room number 21. Ya sikuzwile lokho okwenzakeleyo kuyinto enzima kuyinto ebesingayikhanyelanga but itsho something kule nto eyenzakalayo. Kwalokhu iBhayibhile ithi ngensuku zokucina kuzaba lezinto ezitshiyeneyo ezizamangalisa abantu ezinye litholakala kukagayi 1 lithi kuzaba lendlala kuzaba lani elethemba lokuthi lokhu kungumhlelo wensuku zokucina ukuthi uJesu useseduze sezabuya. So-ke into edingakalayo ukuthi abantu bame eqinisweni bame lapho abami khona emkhonza uJesu.
Ake sizwe ukuthi ukhulu laye uthini ngodaba lolu.
Igama lami nguWin Moyo engiphuma enkayi ngidabuka kosikhobokhobo indima yami. Benza izinto ezingaqondanga badubula endlelele bathatha izindiwo ezamasiko khonapha endlelele esingakwaziyo ukuthi bazisa ngaphi bona laba bantu. Ngemva kwalokho bathatha umambo ongazakali ukuthi uthuthu vela ngayo bamusa endaweni endlelele bona beyingabantu abagcwele igazi izandla zabo. Sinanzelela ukuthi igugura hundi yabulala abantu abaningi khonapha emathebeleleni kusukela kibo. Izano le ivele kayifuneki ukuthi ihambe endaweni elitsheni lele lawayo. Kuyini abafuna ukukwenza, kuyini abakwaziyo ngendawo yemathebeleleni. Nginanzelela ukuthi kabazi lutho abangalwenza lulungise isigaba semathebeleleni.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje asanga nene singabaphileyo ngeviki ezayo
singana masiba wesenzi bomandla
lova bamkhulu babelo bola
okwamanje sike sizwe ezokholo lesikristu silonto kwamelikomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene mfundisi
Salibonani izihlozi ngikhwese zithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlule kubo isuku ezedluleyo nalowu obunye esihamba sikuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni namhlanje sihlangana lelizwi esilithola encwadini kamvangeli uLuka isahluko lisesihlanu indima ezimbili nje ufollow 5 kufundeka kanje kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekujileni nehlise amanetha enu libambe verse 5 uSimoni waphendula wathi Nkosi sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha lapha ke nguJesu lo ekhuluma lo Simoni ilizwi esiphezukalo yileli elothi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile lemizamo eyayisenziwa ngabagoli benhlanzi laba uSimoni Petro labanye uJesu uthi eke ake lisuke lapha likhona liye enzikini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu uJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abalemizamo ebonakalayo ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo singabe sihluthwa ngabantwana sihluthwa izihlobo sihluthwa yini sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho okunye ukwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi lika Jesu ekhuluma kithi sifuna ukwenza owamakhanda ethu sihlale sinqaphe singabazondileyo ngoba na izinto kazihlangani baba lomama kabezwanani abazali labantwana kabezwanani izihlobo kakukhulunyiswana ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani ngoba na uJesu kachonga ukuthi tshintshanini isikepe kachonga tshintshanini amanetha kachonga ukuthi tshintshanini umfula uthi sukani lapha elikhona ngoba lapha elikhona kusekhunjini lomfula kakula lutho qhubekani liye phambili indaba iphambili sekujuleni kwenhliziyo yomuntu asho ndaba nje ongaphonguyithatha lula yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani kungakhulunyiswana njengoba ngitshilo kumele sisuke lapha esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini liza silayela nje imindeni ukuthi senzeni singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi impilo zethu ziyakuba ngcono labanye abantu bamangalithi umuzi wokuxabana engathi ungumuzi woxolo umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle asikhulekeni baba thixo ingcwele siyabonga umusa lothando wakho lelizwi lakho engisilaya ubana silalele wena siza kuphumelela amen
lolo bekulo hlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakwaTshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi. Kosteli uyabhala amaculo njalo uyakhomboza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe Jehova, ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Ubalandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD, baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa, uyalithanda nonke.
Siyabonga kakhulu ntombazana ungadinga kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho. Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yokhetho. Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisayo mokipstuli.